Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba isidunguza. Umthuthisi walolu daba unkosikazi Rumbizayi Mshonga uthe ababotshwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's esidunguza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshwe laba batholakala belamareyeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamathuma ayisiyagalombili basadingwa ngamapholisa. Igqwetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa yosuka ngekhaya esithi akulabufakazi obuveza ukuthi banamacala. Okhokhelela inkamba yamapholisa esidunguza unkosikazi Sisi Maratsane utshele umntazandaba ukuba kungaba lobudlwangudlwangu esidunguza nxa abotshiwe laba bengakhishwa entolongweni. UMantshi uBongayi Mthuthuthu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. UNkomo uthi bafuna ukuthi izibotshwa lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupuwa bheyo.
Thina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya, kodwa uMantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapi wanedari handiwa watanga taka tarisira nekuti chokwadi cha buritswa
isimu mulezi aisiko esikade zokukhanya iqiniso yokuthi lowo wababophayo bala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokhu. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhashi, idale alikukhanyelanga konke lokhu.
Ingcwetiko zombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli banda le-MDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lokamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lowo wababophayo bala bufakazi obubandekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokhu. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhashi, idale alikukhanyelanga konke lokhu.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kudzana Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle kwentolongo bekulabanye abalandeli bebandla le-MDC akade begijinyiswa ngamapholisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu esitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-Sea Junction obekuhlunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uSenate Commissioner Ponya athi walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.